Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 Ntulikazi 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasethusa bakithi. Yona eZimbabwe vele sikhangeleli lizwe elinjani. Elizweni lingalalutho. Kunje ezibhedlela akulalutho, akulambheda, ukuthi nxa limemetheka kanje abantu bayakuya ngakho.
Inani lasebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe seledlula inkulungwane eyodwa, 1089. Iningi likhala ngokuthi liyehluleka ukulandela iziqondiso ze-lockdown ngenxa yendlala.
Umphathi ntambo wezemali uyabona ukuthi uthi yena imithelo izakhishwa kulala baba abazuza imali engafika phose 5000 amadola eZimbabwe. La madola la iyenela nje ukubhadala ama-room amabili elokishini.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ukhangelelwe ukukhuphuka ekupheleni komnyaka lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ubuyisela emuva inhlelo zelizwe. Njengoba usuku lokutshengisela mhla ka 31 Ntulikazi solusondela, abanye bathi ukutshengisela lokhu akudluliselwe phambili kwenziwe nxa ilizwe selingelanani eliphezulu lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekuchoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe beseledlula inkulungwane eyodwa, 1089. Leli nani lengezwe ngabantu abangamashumi edlula amabili, 22, abatholakale belegciwane leli izolo. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu phose amane, 395. Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale-COVID-19 lobahatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisishiyagalolunye, 95,860. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele-COVID-19 sebeyizigidi phose ezilishumi lane, 13.7 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha, 587,919. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisishiyagalombili, 8.1 million, kubika abeyinhlanganiso eye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe beligciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha, 644,205. Labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lane, 14,044. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu, 334,547. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abanye abantu beZimbabwe bathi bayazivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuzivalela ezindlini. Kube labanye njalo abathi kunzima ukuzivikela. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngomkhuhlane lo ngunkosikazi Nkangezwe Khumalo othi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi.
Abantu abahlale phansi. Nxa kuthiwa hlala phansi, hlala phansi, ngoba ukuhamba-hamba khonokho yikho okubangela ukumemetheka komkhuhlane. Abahlale phansi, begeze izandla, bengavumeli abantu abaze bavakatshele ezindlini ngalesi sikhathi. Akula muntu ongakwaziyo ukuthi khathesi kuphilwa njani. Umuntu lo muntu kahlale emzini wakhe.
Umnumzana Jabulani Sibanda uthi abantu bathithibele ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Kuyasethusa bakithi, kuyasethusa. Yona eZimbabwe vele sikhangeleli lizwe elinjani. Elizweni lingalalutho. Ngabe lohulumende wengikhona ongala kuthi ngasincedisa ngani. Kunje ezibhedlela akulalutho, akulambheda, ukuthi nxa limemetheka kanje abantu bayakuya ngakho.
Unkosikazi Ntoko Zomoyo ohlala eMatopo uthi basebenzisa indlela ezijiyeneyo ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Thina ngapha emakhaya siyazivikela sibili. ngalowo mkhuhlane ukuthi hayi siyawesaba. Masiphuma sisiya emfuleni siyafaka ama mask, kumbe noma sisiyathenga ezitolo sihamba sifaka ama mask. Njalo mase sijika singangeni emakhaya siyageza ama sanitizer, silezi kuphi ezihlala egedini. Noma sisekhaya singahlala siyageza izandla.
Umnumzana Mfiso Moyo osesigabeni seKezi esabelweni seMathebeleni South ukhala ngokuvulwa kwemingcele.
Umkhuhlane elokhu ye-COVID-19 elokhu esekhaya le. Indlela abafanele bangazivikela ngakhona indlela yokuthi bangahambihambi. Kanti wekhaya bahambahamba kakhulu amuvi ntabo. Ngabanye abanye baye-South Africa, abanye bayeza, abanye lokhu basahambe South Africa ngelokhu ngamabhoda jamba bewoda besiya kuthi izinto zabo ngangala ehlathini bebuya futhi. So uyabona indaba enjengazi into ezenza ukuthi umkhuhlane unjani umemetheke. Labanye ngabe bhutala bebephuma futhi besiyale bahambahamba kakhulu abantu beZimbabwe ngoba ngendaba yokuthi bona babesifake ezindlala. So bebesadinga ukudla. Yikuthi umkhuhlane umemetheke.
Abantu bathi kunzima ukuhlala ezindlini ngenxa yokuswelakala kokudla elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland kwele Melika ngingukhipu Stube.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe uthi imbangela enkulu yokwehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekutheleleni igciwane le-COVID-19 yisimo somnotho elizweni. Okwenza isikhathi esiningi aphume ezindlini esiyadinga okungamphilisa. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Human Rights luveza ukuba inengi labantu ezweni liyahluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni igciwane le-COVID-19 lona elisabalala ezweni ngesiqubu esimangalisayo. Umphathi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, uProfessor Solwayo Ngwenya, ukhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ngoba ukhona elizweni njalo uhlasela wonke umuntu.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi umkhuhlane weCoronavirus usubhahile lapha ekhaya, abantu sebengenelwe ezindlini zabo, abanye bayafa ezindlini bengahambanga esibhedlela ngendaba yomkhuhlane we-coronavirus. Ngakho abantu bayaxwayiswa ukuthi bangaze basondelane eduze khonokho esihlala sikukhuluma bephefumulelana. Njalo kumele ugqoke imaski. Nxa ugqoke imaski kumele ufake imaski evala umlomo lamakhala.
Udokotela Mildred Mkandla, ingcitshi yezempilakahle, uvumelane loProfessor Solwayo ethi abantu abagqoki kuhle okokuzivikela.
Abantu abaningi bagqoka amamaski ngani babalekela amapholisa kuphela. Kanti ke bakithi ukuthi ngigqoke imaski, mina ngigqoke imaski ukuthi ngivikele wena, lawe nxa ugqoke imaski kufanele uvikele mina. Nxa uzahamba lomlomo ngaphandle kumbe ikhala lingaphandle kungangcono ungayigqoki leyo maski.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Dumani uthi abantu abagqoki imaski ngendlela.
Amamaski mina angikhathaza, abantu abagqoki ngendlela efaneleyo. Abantu bayesaba amapholisa, abayesaba umkhuhlane. Abantu kumele bagqoke lamakhala, umlomo lamakhala bavale, uyazivikela wena, uvikele loseduzane.
Unkosikazi Anna Ndlovu uthi iqakathekile, ngakho uvumelana leziqondiso zikahulumende.
Amamaski aqakathekile mama, ngoba ngaphandle kwamamaski kuthi ukuthi isizwe singathabalala sonke. Siyajabula uma igovernment isithi siyilandele umthetho wokufaka amamaski. Besifisa ukuthi ngabantu bengalandela bonke.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Ndlovu laye ufakaza ngobuhle bokugqoka imask.
Hey, amamaski abantu kumele bawagqoke especially ngalesi sikhathi avikela okuningi sile corona leyi. Kuqala kungamaflu kuyini, kanti ke nxa sihlala sivalile sizivala amakhala ethu asozahotshe umoya ongalunganga, sizahlala si-protected.
Kusenjalo unkosikazi Adelaide Elnosheli namhlanje uphe uncedo lwamasokisi okugqoka umuntu nxa esiyalala kwabadala abahlala emzini ekuphumuleni geriatric nursing home edlula amachumi amahlanu. Uchaze ukuba upha ogogo labokhulu amasokisi akhudumalayo ngoba umqando umkhulu sikhanyelane le-COVID-19.
Sengifikile njalo lapha ekuphumuleni ngizokupha ogogo labokhulu amasokisi akhudumalayo okuthi nxa belala ebusuku bagqoke bakhudumale. Uqando lo umkhulu sikhanyelane njalo lomkhuhlane lo we-COVID.
amaZulu labenhlanganiso ezehlukeneyo baqhubekela phambili besipha impahla ezahlukeneyo kuKhansili yakoBulawayo kanye lasemzini egcina abakhulileyo labantwana ngemizamo yokuncedisa ukuvimba ukumemetheka kweCOVID-19. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele, lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ekupheleni komnyaka lanxa iCOVID-19 ibuyisele emuva inhlelo zentuthuko yelizwe okuzabangela ukubana ukusebenza kwamafemu kubuyele phansi. Esethula umbiko wakhe woluhlu lokusetshenziswa kwemali olwaphakathi komnyaka, uNcube uthe uhulumende ukhangelele ukuba kube lomkambo owe-stock exchange eVictoria Falls ozancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yecubungula ezombusazwe. Waqala ngokumbuza ngomthelo owe-tax free threshold.
Umphathintambo wezemali uMnumzana uMthuli Ncube uyabona uthi yena imithelo izakhishwa kulala baba abazuza imali engafika phose 5000 amadola eZimbabwe, ngama amadola eAmerica 50. La madola la aya yenela nje ukubhadala izindlu ama room amabili elokishini, ukuthenga amafutha okuhambisa ipetrol yi-2.5 liters. Akuncedi lutho. Lapha sokufuna ukuthi kukhulunywe ngemali ebhadalwa abantu ebancedisayo ukuthi babe bephila kuhle. Lokho nje kuphonga ukukhipha nje okuyincweza ngalokho, angiboni ukuthi kunganceda lutho. Ye, ngizwa kuthiwa khona yena la uthi yena impilo yabantu beZimbabwe, izalo zeZimbabwe izaguquka ngenxa yokuthi imali yangaphandle kwelizwe umsika wakhona uzachipha kancane. Hayi, angiboni mina ukuthi uMthuli Ncube lokhu ukukhuluma ekhangele ngapi, ngoba ungazinanzelisise ukuswelakala kwemali yangaphandle kwelizwe kwenziwa ukuthi akula mpahla ezenziwa eZimbabwe, akula production. Angiboni ukuthi kungangena imitshina eminingi kathesi ngesikhathi somkhuhlane weCOVID onganceda ukuthi impahla eziningi zilungiswe eZimbabwe. Impahla ziyabe zilokhu zithengwa zivela eSouth Africa kusetshenziswa intengo yangaphandle kwelizwe. Intengo yemali yamarandi lama-US dollar iza kuba lokhu ikhwela, okokuthi siyagcina sesithenga isinkwa, kathi sesithenga isinkwa nge-$90 amaZimbabwe dollars, siyagcina sithenga isinkwa ngoDisemba nge-$200 nge-$500. So kuthi vele
uMnumzana Ncube ukhuluma njalo ngeVictoria Falls Stock Exchange ukuthi ingaba khona, ubona lokho kungaba njani, bangabuya yini abatshali bezimali beyisebenzisi.
Ye, sokuthiwa khona akubele kuza kuba lomsika iStock Exchange eVictoria Falls, kanti bakithi abantu laba vele kanti bavela ngapho? Angikholi ukuthi ngabantu beelizweni le. I-stock exchange isebenza endaweni evele isenzwa ibhizimisi oHarare koBulawayo. Ngaye bathe nje i-stock exchange yakoBulawayo. Ye, asibone lokho. Khathesi nje kuthiwa khona i-old mutual izakhishwa kumbe izadelistwa. Nxa kuthiwa khona umsika we-stock exchange weHarare uyavalwa, kanti kuza kwenzeka njani ukuthi umuntu abe efaka iy'mali zakhe emsikeni omutsha owe Victoria Falls ngapha umsika omkhulu weStock Exchange uvalwa? Hachi, yikho kuthiwa khona kulama policy inconsistencies. Angiboni ukuthi dade sithandekile lokho kukhulunywa nguMthuli Ncube kuza kwenzakala.
lo bekungumnumzana Rejoice Ngwenyana ingathi ecobungula ezombusazwe ubexoxa icengweni lo Sthandekile Mhlanga we Studio 7 eseHarare. Ku live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligciwane leli liqansa. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa yaleli gciwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ye International Crisis Group ibika ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane 1000 asebefile esabelweni se-Ituri kule Democratic Republic of Congo okulomvukela owethusayo phakathi kwabantu bohlobo lwehema labalimi ababizwa ngokuthi ngamalendu. Amahema lamalendu alwisana okumangalisayo kusukela ngomnyaka ka-1999 waze wafika umnyaka ka-2003. Ilizwe leFrance lagcina lingumlamlankunzi kudaba lolu olwangenelwa njalo lilizwe leUganda neleRwanda. Odokotela kwele-South Africa bathi kulabantwana abaningi asebelamba ngenxa yokungatholi ukudla okunikwa abalambayo ezikolo. Bathi lokhu kwenziwa luhlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Kulabantwana abaningi kwele-South Africa abathola ukudla ezikolo. Kodwa okwamanje abanelisi ukuthola ukudla lokhu. Iningi labo lilabazali abangasebenziyo. Umongameli J. Bolsonaro osanda kuhlolwa watholakala elegciwane le-COVID-19 usehloliwe okwesibili ngabezempilakahle abathi lokhu elo mkhuhlane lo. Okwamanje uBolsonaro uzivalele esigodlweni sikamongameli wele Brazil esenzela ukungamemethekisi igciwane le-COVID-19. Uthi usebenzisa umuthi wokuvimba umkhuhlane woqhuqho okuthiwa i-hydroxychloroquine. Incwadi kwezempilakahle zithi umuthi lo kawelaphi i-COVID-19. Umongameli Donald Trump ufisa ukuthi abantu bamvotele ekupheleni komnyaka lonyaka loba nje engacaci kangako ngokuthi uzakwenzelani abantu beMelika. UTrump usanda kutshela intatheli ezindaba eRose Garden eWhite House ukuthi ulakho ukuthuthukisa umnotho wakwele Melika engakhethwa okwesibili ukuba ngumongameli.
Njengoba usuku lokutshengisela mhla ka-31 Ntulikazi solusondela, abanye bathi ukutshengisela lokhu akudluliselwe phambili kwenziwe nxa ilizwe selingelanani eliphezulu lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhulumende usehle waqala ukuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli okungabangela ukubana kube nzima ukuthi ukutshengisela lokhu kuqhutshwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ngalolu daba.
Into ecatshangelwa ukwenziwa mhla ka-31 July, okokuqala isizathu sokuthi kwenziwe, isizathu esingathi ngesilungu si-genuine, into eqinisekekileyo, izinto kazimanga kuhle elizweni, siyadubeka, akulamali, akunamsebenzi, akunani, nezibhedlela yonke into imile, abantu abaholi kuhle, akulanto ehamba elizweni. So into yamhla ka-31 sibili yinto esisengqundeni omuntu wonke weZimbabwe ukuthi hayi, uhulumende kumele atshelwe ngenye indlela ukuthi hey bantu, kata lisizweli yini, siyadubeka, khangelani ukuthi lisilungisela njani ilizwe nxa lilungisa, nxa lisehlule ukulilungisa linike maybe abanye abangakwanisa ukulilungisa. Yona sibili yinto egenuine ukuthi kumele iyenziwe. Bese ngasela shuwa lokuthi indlela eplana ngayo yiyo kumbe kayisiyo izaphumelela kumbe ayiso siphumelele, but umhla ka-31 lokho ukuthi abantu kumele beke betshele uhulumende imeseji ukuthi abantu siyadubeka yinto eqinisekileyo sibili futhi ukuthi kayiyenzakala.
Manje nxa ukhangele njengoba kuyisikhathi segcikwane lele ele-COVID-19, abantu balinde na baze bangena esitaladeni nqa igcikwane leli seliphelile.
Kubuhlungu kakhulu sibili ukuthi sihlangana lendube esilazo leze Zimbabwe ngesikhathi esibi kangaka kulo mkhuhlane oqeda umhlaba wonke abantu besifa ngalindlela. Kuthiya abantu bephakathi kwembokodo lendawo ewomileyo ukuthi kanti manje senzeni. Ngesiqiniseko esikhona sibili umkhuhlane weCovid uzasilimazela abantu. Ubhahile elizweni ukhona and sisuka khona lapho estrakini senaleso demonstration yenaleyo abantu bazasuka bewuphepha uzamemetheka. Ngiyabona eMalawi bangiqinisela hamba bavota abathintini bacelebrate bayeqayeqa ngemva kwalokho umkhuhlane wadubuka ingani ukuthi uqaliwe lathi siza kuyawuqala sibile eHarare. So angazi ukuthi into engathiwani kodwa ngokuya ngakulenye indlela okungademonstrathwa ngayo imeseji ihambe kuhulumende abantu ngabuthananga ngendlela enjani kule ndlela eziningi singavala yonke into wonke umuntu athi anxa kunjalo sivaleni konke kanti ukudlula uhlupheke sikho kuvalwe yonke into nxa sithi kuvalwe yonke into kuvalwe ngitsho labasebenza kuhulumende bezihlalele ezindlini wonke umuntu kuvalwe kuhlalwe phansi kuvalwe yonke into ngitsho lesitolo ngitsho ini uhulumende uzanyikinyeka kuphela singazange siye buthana sithatha iriski engaka yomkhuhlane we-COVID-19 kulo sithi sifuna ukwenza into egenuine njengale kodwa ngesikhathi sinzima kangaka.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ngolela ilungelo likaZulu ubekhuluma esecingweni eseGwanda. UChris uphinde waxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi yena othi kulelungelo likaZulu ukuthi angene ezitaradeli ajengisele.
Well, siyananzela ukuthi kule nkulumo kumbe kuloqoqo olukhona lokuthi abantu bangene esitaradeni mhla ka 31 kuyena le nyanga kaJulayi. Nxa sesikhangela silandele umthetho weZimbabwe wokuqala ukuthi umthetho uyanika amalungelo abantu esingathi ngama-citizens kumbe izihlali zalapha eZimbabwe ukubana nxa kulento ebahlukuluzayo asebona ngathi ayilungiseki ngezinye izindlela balelungelo bona bangene ezitadini bajengisele. Kodwa engxenye okuzaba lukhophe kancane walesi sikhathi kuyikuthi siphila isikhathi esinzima lapha esiphila ngaphansi sihlaselwe ngumkhuhlane wombhuqazwe lowo owe-coronavirus. Ngokunjalo engxenye kusuka kube ingozi enkulu yokuthi abantu babuthane ngobuningi betshengisela kulo mkhankaso abangawo. Ngokunjalo ke ingxenye kuzaba le ngozi yokuthi nxa kuthe kwaphumelela kuzaba le ngozi yokuthi abantu baningi leli gcikwane. Ngokunjalo ke kuba lokhophe olunjalo engxenye bekufanele ukuthi abantu bake babikezele kancane bazame ukunanzela ukuthi kambe lo ukutshengisela kungenziwa phose engxenye lumkhuhlane usithe wehla kancane. Njalo sinanzela ukuthi phela sikhuluma kanje kathesi kulama guidelines anikwe ukuthi ngalesi sikhathi sihlaselwe yi-coronavirus siphile njani kumbe siziphathe njani. Kuzananzela ukuthi imithetho yonke le efakiweyo yebo kuhamba amamaski ngiyawabona, o-social distance lokuthi abantu bageze engxenye singananzela ukuthi phose wonke lama guidelines asozavuma enxa abantu sebetshengisela. Ngokunjalo ke impilo zabantu yabe sezisengozini.
Manje ngokubona kwakho nxa kungangenwa ezitaladeni kungaphathisani vele?
Well, okuliqiniso nxa abantu bengangena ezitaladeni sizama ukukhangela imbali sibuyela emuva kulelizwe yakule Zimbabwe sibuswa nguhulumende locuko olukhulu esileqiniso lokubana nxa abantu bengangena ezitaladeni sibona sibili kusiba lomonakalo omkhulu abantu behlukuluzwa, abantu bebotshwa, phose abantu siba lokunye okubi, even abanye besifa. Engxenye owalesi sikhathi njengoba ungena ezitaladeni kungashiyo into yokuqala kuyinto ejwayelekileyo abantu beyenza kwesikhathi iphumele kancane kwesebengaphumeleli. Engxenye bekufanele lingenxa yalumumo esilawo khathesi we-coronavirus abantu badinga ezinye iindlela ezihlakaniphileyo ezokubana abantu bangabi sengozini yokunikela lo mkhuhlane lokuthi babotshwe bebatshaywe ngamapholisa.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abenhlanganiso zikaZulu ezehlungeneyo abomkhankaso wokuqoqa ukutshengisela ekupheleni kukantulikazi owe 31st July movement bathi kuzoqhubekela phambili lanxa uhulumende esethe ulakho ukuqinisa iziqondiso zokukhuthaza abantu ukuhlala ezindlini baphume kuphela nxa kuqakathekile ukuthi benze njalo eze COVID-19 lockdown ngemva kokuba seliqansa inani labatholakala beligciwane leli elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lenkulumo yabomkhankaso we 31st July movement iza ngemva kokuba umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa esanda kubetha ukuba uhulumende wakhe usezobuyela ekuqiniseni njalo iziqondiso ze COVID-19 lockdown ngemva kokunanzelela ukuqansa kwenani lasebetholakala belegciwane leli inengi sekungabangazange baphume elizweni ukuya kwamanye amazwe kakhulu lawo alenani eliphezulu labantu asebetholakala belalo ama epicenters. Umnangagwa uthi lokhu kwenziwa ngemva kokunanzelela ukwanda kwalaba bantu elizweni ikanti emveni bekungabantu abavela kwamanye amazwe abekade betholakala belalo leligciwane kodwa abe 31st July movement batshele umhlangano lentatheli zindaba owaqala selokhu baqalayo umkhankaso lo owenzelwe eMedia Center ukuthi bayayazi mhlophe ingozi ekhona ngaleli gciwane leCOVID-19 kodwa befuqwa yizehlakalo zenkohlakalo ezilokhe zisanda elizweni ngenxa yenkokheli engathembekanga kuZulu abakuchaze njengegciwane elikhulu lalo. Omunye wabaphatheke emikhankasweni wokukhuthaza uZulu ukuphatheka kulokhu kutshengisela umnumzana Charles Nyoni uthi kabethuswa yilokho uhulumende asekutsho.
Umuzamo kahulumende njalo nowezano PF okufuna ukusethusela ukuthi singangena emgwaqweni mhla ka 31 awungeke usivimbe thina njengoZulu ngoba uhulumende okhokhelwa izano PF ule corruption enkalakatha engakhulumekiyo njalo vele izinto ezenzakalayo abantu bengabotshwa ezimbalwa zitshengisa uhulumende kaMnankagwa ukuthi kazimiselanga ukuqeda udaba lwe corruption
lokho kutshengisela abangakho uNyoni ethi kuza kuba ngokwehlukile kulalokho sekuthe kwenziwa esikhathini sangemuva ngoba uZulu uza kube ekwenza esendaweni lapho ahlala kizo kungadingi ukuba angene edolobheni.
Akula muntu kuyamila angene edolobheni kumbe agade izimoto esithi uya town. Umuntu kahlale lokithini lakhe kahlale emzini wakhe. Sibone nje ukuthi inyilize lakhona bazalubusa kubani njalo sibone ukuthi bazatshaya ubani kanye lokudubula ubani kanye lokubopha ubani.
Kodwa umqondisi wohlangothi lwezokusabalaliswa kwemibiko kuzano PF umnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe bazimisele ukuziqeda izehlakalo zenkohlakalo esezibhahile elizweni.
Yikho nje sesibona uDouglas Tafuma besezintolongweni sikhuluma kunje. Yikho uJoram belendaba zabo ezisemthethwandaba. Yikho nje uPrista Mfumira balendaba ezisemthethwandaba. Yikho nje uNdenge sebavalelwa. Konke lokhu isibonelo sokuba uhulumende ezimisele ukulwisana nemisebenzi yenkohlakalo. Sikhuluma nje uDr. Obadiah Moyo obengumphathintambo wogaza lwezempilakahle wasuswa esikhundleni sakhe watshela ukuba angeke aqhubeke kukhabhinethi kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Abezanu PF bathi abasoke bagoqe izandla babukele nje abomkhankaso lo betshengisela ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusabalala kwegciwane le-COVID-19. Lokhu kufakazwa yilokho okwethulwe ngosaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sebandla umnumzana Patrick Chinamasa kanye lomsekeli womphathintambo ezomvikela lokulondolozwa kwabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda abakubeke sobala ukuba bezojeziswa kanzima bonke abatholakala bephatheka kulokhu kutshengisela. Kodwa abe 31st July movement bathi uZulu wonke kunhlangothi ezehlukeneyo esekhathele ngokungalungisiswa komonakalo osulethwe yimisebenzi yalabo abaphatheke kunkohlakalo besithi kuze kube lamhla engekho osethe wajeziswa kumbe ukuthathelwa inotho yakhe besithi bezaqhubekela phambili zize zibalalele iziphathamandla zikahulumende njalo bezochiya kuphela ukutshengisela sekufezekile lokho abangakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singekehlukani izihlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani lasebefunyanwe bele-COVID-19 eZimbabwe sele dlula inkulungwane eyodwa, 1089. Umpathi ntambo kahulumende obona ngehlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ukhangelele ukukhuphuka ekupheleni komnyaka lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ubuyisele emuva inhlelo zentuthuko. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na